ngisola kakhulu ukuthi kube lelokhu izena ukuthi khona ukuthi abantu kuzabe lokho kuhlala kancane ukuthi basimise impilo esenze lokhu kuhlala hlale futhi ivuselele yindaba bengavumelani ukuthi impilo kayiphele ngize ubuhlungu kakhulu ngibona iHamas bebulala umuntu omnyama umbe uthiwa ngweTanzania some people say unto student kumbuye student ngumuntu omnyama okanye ukuthi ngumAfrika ebulawa iHamas ngendlela ebuhlungu umfana obetshova ibhasini into ezinjengazone ziyana nxa belokhu behlala befuna ziqhubeke kuthe kasimeni kancane ngikubona kuyinto embi kakhulu elihlazo eyangisayo phela abantu laba abakulo umhlaba okuthiwa ngothuthukileyo siyasicaba ngokuthi baphucukile kodwa indlela abayenza ngayo iyayangisa kakhulu yinto embi kakhulu okumele bayicine le
nxa iy'nkulumo lezi zingaphumelela kuyabe kungasikho kokuqala kodwa okuyabe sekungokwesibili kumiswa impi okwesikhathana ubona ngani lokhu kuyaphathisana kumbe hatshi akusizi ikakhulu abantu makhaza abaseGaza laphana
ye vele into endi yikuthi into le abantu makhaza kayibasizi isiza imibili yabona labo abayibabalwayo yilokho esithi ngama-ego abo babona babhizi bafuna ukuzwana amandla bazinkunzi kodwa abantu kakula nto abayitholayo njalo ungathi kukhona abakudingayo ukuthi banconywe ngakho ukuthi bayenelise ukumisa impi nxa kuyukuthi bayenelise ukumisa impi ngabe bayimisa vele kawani ingabi lokhu iqhubeke siya phambili
impi le ukuqhubekela phambili kwayo ubona sengathi ayisoze ibangele olunye udubo ngokuya kwesikhathi olulakho okwenza ukuthi kube lokuvuka kwenye njalo impi
impi leyi ekwenzayo idala izilonda vele ezinzima kakhulu abantwana bona laba abalabazali ababulawayo abantu abalezihlobo ezibulawayo kuyinto enzima kakhulu kufana lathi nxa sicabanga ngendaba enjengeyegugurawundi over years and years lokho kukuhlela izilonda ezinkulu kakhulu so angeke impi leyo-ke ibe lengasisiza ngakho kumbe engabasiza ngakho abantu abaseGaza iyashiya belimele kakhulu izihlobo zifile imindeni idilikile.